sihambele ukubabaza indaba eyokukhulumisana ehambela phambili lezinsuku eZimbabwe. AbaseAmerica bafuna ukuzwisisa ukuthi indaba le eyokukhulumisana indaba enjani. Kodwa sase sikhuluma futhi ngendaba enhlupho ephuma ku-cyclone Idai, le drought ekhona eZimbabwe. Kodwa bafuna ukuthi bazwisise ukuthi amabandla wona asebenza njani vele, ngoba amabandla kade sebenza ukusukela sisalwa impi yenkululeko. So bafuna ukuzwisisa ukuthi owakathesi injongo yomsebenzi esuyenzayo ngeyani. So yikho kade sixoxisana ndawo.
Ukhuluma ngenda ngodaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla. Bathini kahle kahle bona abeMelika ngodaba lolu? Sibona ukuthi yebo ikhona imizamo yokuletha iZANU-PF leMDC lamanye amabandla aphikisayo ndawonye. Bayakwamukela yini lokho?
Bayakwamukela kakhulu, kodwa sibe sifuna ukuthi lathi sicecise ukuthi indaba yokukhulumisana ayisiyo indaba yeZANU-PF leMDC kuphela, ngoba thina sibona ukuthi indaba yokuxoxisana imele ibe indaba yamaZimbabweans onke. Kakhulu ama-political parties amele abe khona, kodwa sifuna ukuthi labo abamabhizimusi, sifuna ukuthi abamabandla, sifuna ukuthi ama-chiefs, ama-war veterans, lamanye ama-stakeholders ahlukene amele abe lesigaba sokuthi bona bengathini kule ndaba yokukhulumisana. Ngoba uma sisazoyakha izwe eZimbabwe, umuntu wonke amele abe le laye ukuthi uzoshoni ngendaba leyo kuyakha iZimbabwe.
Sikhangele udaba lwe-cyclone, ukhuluma ngokuthi ngolunye udaba eliluphathayo. Lina njengenhlanganiso, kuyini elikwenzayo ukuphathisa abantu be-Manicaland?
Indaba e-cyclone ayisiyo ndaba eyokuthi abantu balahlekelwe impahla, izindlu, izinto eziphandle. Kodwa abantu abaningi inhliziyo zabo zidabukile, abanye basazokwazi ukuthi bazoqhubeka kanjani. So silabo abafundisi esibabeke phansi eManicaland abasebethola i-training yokuyenza i-psychosocial support ukuthi basize abantu abazofuna ukuthi bayakhe impilo yabo kakutsha. Ababasize ngokuthi bakwamukele lokhu kwayenzakala, futhi bathi sizoqhubeka kanjani siye phambili. Kodwa kulezinye izinto ezizoqhubeka phambili, ukuthi siyakhe isikolo, siyakhe ama-hospitals, sisizana lohulumende ukuthi abantu laba bonke abamaNicaland bakwazi ukuqala kakusha impilo yabo.